uhleli inhliziyo asakufuna uyambe ngicela uhleli inhliziyo asakufuna uyambe asanalo uthando lwakho
mhlambe
Oh,